sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 16 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi wabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjengitsho nitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela.
Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South.
Umsebenzi wethu ukubana ke sibe ne-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana sihamba njani abantu basebenza njani.
Umkhokheli we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Sileqembu likamasikandi kanye lempumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aselandule imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ebisithi kulezikhali zempi ezitholakale esigabeni seWest Nicholson eMathebeleland South ezingeniswe elizweni ngaphandle komthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla exwayisa uZulu ukuthi ewutshaye indiva lumbiko ngoba ungamanga aluhlaza. UNyathi uthe amapolisa asephenya ukuthi kahle kahle uvele ngaphi lumbiko lokuthi owulobileyo ubejongeni. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli zindaba umnumzana Zenzele Ndebele.
From the first day ngibona isitori lesi ngamala amende amabili amathathu adlulileyo ngahlangaba lokusola okuningi ngatshela even nabanye abantu endawo kuma-WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori aso phephandaba kumbe nhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje nokuphonga ukuba libizo nje lingajayelekanga. Ngase ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe singaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapolisa ekhulume through amamedia abajali ukuwasebenzisa o-Herald nabo-ZBC. Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjengitsho nitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa lomkhuba wokubhala into ezingamanga esithi i-fake news okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu zenza abantu bemangali kakhulu emandebeleni ngapha kulandela into ezenzakalayo kutale zegubrawundi lalayo. Umbuzo endilawo umuntu obhala into enjalo ukucabangayo njalo unenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhale lolu daba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini lokho esingathi clickbaiting ngesiNgisi kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo.
Kuwalandela istori lesinye ekungenyeka desporta kuba WhatsApp lapha akula le link yewebsite okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale le njongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule into eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenzisa isitori sesoki anjho ngalitshela ukuthi kuzabanje. So esiteni sekuzaba kuma-election and abantu bale njongo ezijiyeneyo ngathi ngibala mina isitori asingathi kini ebantwini abaningi kuyukuthi kulokwenza nohulumende kumbe le intelligence sezezakubhala isitori esingani singcono in terms of i-construction in terms of ukusibeka sobantu. So ngahle ngakhipha mina abantu be-intelligence yohulumende phakathi ngoba nje kubhala kwa ungozindaba ubala istori kakhona usibone nje ukuthi sibhalwe amateur.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli izindaba. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa usekhethe amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Uchamisa uthi umsebenzi wabantu laba ngokucubungula okwenziwa ngabaphathintambo bakahulumende lokuphuma lenhlelo ezizalandelwa libandla lakhe alubana lithe langena embusweni. Abakhethiweyo balitshumi lasikhombisa njalo bagoqela umnumzana Tendai Biti yena okugatsha lwezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda obona ngezethekhnoloji kanye lomnumzana Kucacaphulu obona ngezemithetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
Umsebenzi wethu kubana ke sibe le-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibe kwazi ukubana kuhamba njani abantu basebenza njani, simonita indaba ze-corruption le ndaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunene. So laba ngabantu abasabe kukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe zibe kwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo, sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha lezinye ke ezitshiyeneyo.
Kutshiyane njani le shadow cabinet lokhu elikwenzile?
Lapha ngabantu iparlamenti yethu kubantu abasimele edala ephalamende. I-cabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. I-cabinet ayibi labantu bephalamende kuphela, iyabi labanye ke abamela ke yakuyihlangano ezitshiyeneyo, kulabanye abaazivela kuzingcithi ezitshiyeneyo, izikhamfundo ezitshiyeneyo. Ngenxa yokubana ke laba yibabazancedisa uke-president Chamisa okwamanje laba esihlaba ngabantu abayibamsebenzi ongokufuna ipalamende. Nxa sesiyenza i-cabinet esizasebenza ngayo kugazena ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke labantu jikelele.
Siyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures, ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu selisakalelilizwe lonke sesakhuluma ukubana thina siyibandla elitsha, njalo ke sizalusiziesiya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo, bathe sesipinge ekugcineni izakhoza ne-thousand abaqoqanayo ukuze umhlanganiso abantu sizayazisa, ngenxa yokubana siyazi kubantu abantu esidila labo abantu abanjani. Kodwa ke umhlangano wethu uyaqina uyakheka njengokuba kukhuluma ukuthi ukubana ngizabona ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kube njani, njalo futhi ngokuyini ezizawukenza kubhaya elektini elibuyayo elikhona mhlaka-23 July ngapha kuwa-16 esipinge wethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi zeGungwe eGwanda South zithi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lwamanzi. UAlbert Ncube uyalandisa.
Idamu leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi kaWard 12 eziqinithini ezivalisa iGungwe imadlidloo emafuku kanye lamawaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba. Unkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezisebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingazeline kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele ngasesifike kubenalinyanga, kwesinye isikhathi seyasicitshe vele ngoFebruwari.
Umnumzana Mleti Makwayiba yena odabuka eMalihlou uthi sebephelelwe izifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathise isikotsho, isikotsho lathi abantu sinathe isikotsho. Hhayi, uzima esihlangana lako kukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sibili ukuthi ngabe kuyavumakala lakithi idamu lakithi lilungile.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamuzi seMalihlou uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuyizingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisaplaya amanzi isipiliwela sasifike isivala amanzi almost 3/4 of the year kuhle kula manzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themnkosi Nathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye MP batshele bhati kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila. Siyakhothoza siphende sinathisa nzima, imfuyo yiyo empahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosisilas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethulimanyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi urhulumende yena ukuthi angangeni labantu ukuthi maybe ule long lasting solution eyithulimanyange imali yakhona eningi iya ethulimanyange, ukuthi ithulimanyange ingaba right then amadamu amaningi la bengasela msebenzi ngoba even itap water iyakwanisa ukuthi ihaneswe from thulimanyange.
Isikhulumeli sogatsha olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Mnyonga kaphendula ngembuzo esimgimile yona. Umnumzana Givers Jabuli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaward 12 eMagoma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethulimanyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisegungu eGwanda South, ngu-Albert Ngube.
Siyabonga Albeta, siye kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi yalokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga ngixoxa lonkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezeni imbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu base bakamthwakazi, abantu base Zimbabwe, abantu base South Africa, amaZulu kakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana labo Malawi yabo. Njengoba ukukhuluma ngamantombazana la akade bonakala kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esiphecelezi ngesilungu yi-virgin engakahlangani lomuntu wesilisa ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu amantombazana la abizwa ngamatshitshi, avele nje agqoka njengoba abantu bebonile. Njalo amatshitshi kade hamba lesizwe samaZulu, ehamba lamabutho akwaZulu lezinduna zakwaZulu labomama kade bephelekezela amatshitshi, lathi singabakwamthakazi siyingxenye yakho. Thina njengabantu bakwamthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko lakwaZulu, kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamatshitshi, isiko lokuhlolwa kwezintombi. Ukusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlolwa kwezintombi lwenziwe kwamthwakazi. Engithemba ukuthi labantombazana abakwamthwakazi ma ebona into enjeyana kumele ukuthi ahlabe kumqhele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo. Okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla umthwakazi usukwazile ukuthi ume kahle lathi kulisiko singathanda ukuthi silenze njalo aliyangisi isiko ngeke siyangiswe lisiko ukuthi abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana bangamantombazana nqa ungasondela eduzani kwabo abantombazana lawana uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji ukuba ngamazintombi ezihlolwayo izintombi ezigcweleyo abahlukumeze ngitsho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko
lake laba lowenu umcimbi lapho elalixhasana la besifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo njalo olunye lalezi nhlelo lalingokuthi kuhlolwe amankazana wontombi bawo laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi
njengoba sisho umsakazi ngomnyaka opheleyo ngelanga labomama Women's Day besihlangene singomama labomama abade bevela kwaZulu injongo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko lathi sinje kulokho sikwaziyo sikwalane labo okunye sikwalane labo yilo isiko lokuhlela kwezintombi leli njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwamthakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwalikamthakazi kumele kuqale kuyiwe ezindunyeni izinduna mbe zidlulisele ebukhosini ukuthi singomama siye sifise sokuthi umthwakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulunywe nabo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelwe lelo siko singomama singalijabulela kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njoba sisekuhambeni ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamachichi la ekade silawo akwaZulu bakhona abantwana bakwamthakazi abambalwa akade bekhona noba nje besile ngabo ukuhlala lapha kweMzansi Africa kodwa bengabo umsinsi wekuzimilela kwamthakazi sebehlangene labantombazana kwaZulu labo bayahlolwa bangamajiji bazintombi ezigcweleyo loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu kodwa oqhakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi siwabonile impela ambadlwana abuyileyo ukuthi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangaba kwamthwakazi balapha nje ukuhamba njengathi sonke so okungangokuthi lawo bantwana sebejoyine uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ukuthini basincedise bancedise labanye abantu amantombazana makuyi ukuthi isiko lelo lokuhlola kwezintombi liyathi livumakale ukuthi luphinde luqhubeke isizwe samthwakazi
lo bekungunkosazana Vitress Mathuthu umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Elingani tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba itshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMachopelene North umnumzana Prince Dubeko Swanda ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lo delimitation
silembuzo emnengi esilayo silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma social media khuluma ngokuthi eMathebeleland kuyakwehliswa ama constituencies athize abe malutshwana okwedlula lokho akade eyikho khona now thina leyo point asivumelani layo because ipoint etsho ukuthi khona amanani abantu ababha lise ukuvota eMathebeleland balutshwana okusokusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakuqala asila bufakazi bokuthi izekisi bisibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yiba abantu abemandebeleni ababhalisa ukuvota ukuthi aliqiniso kumbanga manga isizathu esenza ukuthi sitho njalo ukuthi okwakuqala izeki bisithi yona lapha ehamba kuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangani because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu bahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izeki iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapha abaregister khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi mina labantu abalutshwana sicina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku advance iagenda yezanu PF yokuthi abantu bemathebeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa kuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona baningi yibo abatshela bolina ukuthi lina libalutshwana li thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation so ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokhu akade siyikho khona kuthiwa emathebeleni ndiyahlala ama constituencies ayo enjalo kumbe engezelelwe ngeni bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona baningi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonokho abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
udubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongaziverify izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithe sibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu ongaa ama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izeki amanombolo lawo abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izeki kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
udubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezekhi gabachiane lama constituency awe mathebelele bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
okugcina ungavalelisa abalaleli
bantu bemandebeleni kufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza sokuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Hello ke bekungumnumzana Prince Dube Kosivanda umgcini sihlalo webandla le CCC esigabeni seMathebelele North ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lilala
siyabonga Chris kwezemidlalo lamhlanje silempumela yemidlalo ye Castlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla ZPC Kariba 1 Cranbourne Bullets 0 Blauwe City 1 Tenax 0 Ingezi Platinum le Cape United zibe ngutshikilo panqa 2-2 Harare City 1 Triangle 0 Wawa 2 Highlanders 1 Manica Diamonds 1, Herentals 1. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elizibiza ngo 2+2 Mkhando Sikhandayo liphethe idlalate lalo elitsha. Oh, Mbembu ezethula
sanibonani sizwe esimnyama ngiyathemba niphilile nonke ngendawo ukuhlukahlukana kwazo ngiyabonga leli thuba igama lami elokuzalwa uMichael nganiwo mama ubaba wasekathi mthokozisa isibongo Dube ngizalwa eCholosho endaweni yakwaNgqoya ngokuzama impilo ngiseGoli eCosmos City ngiqale ukucula last year album lami lalethi isizwe sabomthwakazi ngabuya ngaleli engize ngalo manje inyamazane ezacile
idlalade leli lilengoma ezilitshumi lambili ezigoqela ethi emhlabeni kunzima bayawela featuring Makhwelintaba kanye lethi nyamazane zacile abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Ngiyatholakala ku Facebook Khandoz Khandayo Dube, ngiyatholakala ku WhatsApp 0623745636, ngiyaphinda 0623745636.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Into engizicelela yona ngane zakwethu ukuze ningaboni ngelinanga mhlawumbe sengigcwelile, ngicela isupport nesponsor masingabe sikhona okanye masingabe zikhona, kungangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyasicelela isupport kakhulu kusizo sakithi.
Uphuma ke enkundleni uMichael Mthokozisi Dube leqembu lakhe le 2+2 Mkhandozi Khandayo ngale. Soga matota, batakashaywa umfazi, 2+2 Mkhandozi Khandayo, besiqhubela uhlelo lwethu behlabela ke kamnandi, siziphethe ngebezihamba phambili. Amapholisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathebeleland South. Umkhokheli we-TRIPC uMnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.